eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho.
Engikubonayo ukuthi okuyinto engikwazi ukuzungumathisa ukuba political. Nxa ukutenda ibidi, nxa sikhangele thina lapha esikubona kuma-social media, ukutenda ibidi wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okuchisa khona kakhulu.
Ngolomunye undoda owake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe.
Uthi hayi, idevolution asiyibambeni. Okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjalo. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuxoxisana ukuthi sifuna imenjalo. Asambeni kuma-civic organization, asambeni njengama-residents, basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo.
I-Studio 7 ibinomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Umkhokheli we-MTC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho namhla, lapho alandule khona ukuthi wajojozela abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebangele udlakela. UMnumzana Chamisa ulilandule leli cala esithi izandla zakhe zimsulwa. Wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF nguye odume ngodlakela, ngalokho uthe labo abamgconayo yibo abaphehla lolu dlakela. Ukulandule ukuthi ukutshengisela okwalandela ilanga lokhetho kwaqoqwa libandla lakhe. Utshele ikhomishini lenjalo ukuthi nguye owanqoba kukhetho lokudinga umongameli nge-57%, kwathi uMnumzana Emmerson Mnangagwa wathola i-42%. Ngokunjalo uMnumzana Chamisa uthe akamnanzi uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba waqilibezela kulolu khetho. Ukhonone njalo ngokungabizwa kuka Mongameli Mnangagwa ukuze kupha ubufakazi phambi kwale commission esithi kumele laya nqolongwe njengomuntu owancintisa kukhetho njalo osoke kwakhulunywa ngabanye asebefakazile. UMnumzana Chamisa ukulandule njalo ukuthi ugatsha lwabasakhulayo bebandla lakhe olwaziwa ngokuthi yi-Vanguard lugatsha lwezikliwi esithi laba ngontanga abathanda ukuthula njalo abalembeko. Uphinde wakhuluma njalo ngodaba lokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni seMathebeleland leMidlands ngombhuqazo weGugu Round esithi lolu daba kumele lalo lulungisiswe. Ugqibe ngokukhuthaza ukususwa kwamabutho emaphandleni esithi kumele abuyele enkambeni zawo njalo engaze ahlukuluza abantu. Kusenjalo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Chamisa uMnumzana Tenda Ipiti ulandule ukuba ungomunye wabajojozela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 Ncwabakazi eHarare kwadutshulwa kwabulawa abantu phambi kwale ikhomishini. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kube lokuxokozela kufuqwa abantu esangweni lehotela yeCrystal Lodge lapho obekusethulwa khona ukufakazi kukhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Halema Muhlathe ehoteleni. Iningi labo kungabameli bezigaba edala lephalamende njalo bengabebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuthiwa ngoba kungasela ndawo yokuhlala phakathi. Le ntatheli zindaba lazo zalelwe ukungena kuthiwa ngoba ziphuzile ukuza kuleyo ndawo lanxa bezifike kusesekhatshana ukuba uqale umsebenzi wokuthola ubufakazi. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Tendai Biti nguye uqale ukwethula bufakazi okwamahola ambalwa. Uqale ngokusola amanye amalunga alikomishini uNkosazana Charity Charamba esithi ulobudlelwano lebandla lezanu PF lo mlungu odabuka kwele Bhilitane umnumzana Rodney Dixon. Ubithi uthi uDixon uziveza ekulenjini beinternet njengomuntu osebenza labo hulumende bebutho. Ubithi ulonde imbali yelizwe esithi izehlakalo ezibalisa umbhuqazwe wogugura hundi zitshengisela ukuba uhulumende ulobudlwangudlwangu locuku. Uthi ibandla lakhe lalicabangela ukuthi linqobile kulandela bufakazi ababelabo ngalokho babengeke babiza ukutshengisela okwenzakalayo.
It is us, the ordinary men and women of Zimbabwe, who have been the victims of violence. In 1999, we formed a movement. That movement was founded on constitutionalism. That movement was founded on peace. What we were trying to remove was violence. So the MDC could never have been anything else, because the mischief that led to the formation of the MDC was this wrong, terrible picture of violence, of capture, of a predatory state.
Ubithi ephakathi okwethula ubufakazi bakhe umsakazo we-ZBC obusakaza okwenzakalayo ucitshile. Umnumzana Biti utshele ikomishini le ukuba udaniswe ikwenza kwe-ZBC lokho. Omunye wabaphatheke kwezokucubungula isebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uchothoze ukwenza kwabe-ZBC.
Engikubonayo ukuthi okuyinto yonkwana okuzokumaniswa sibe political. Ngenxa yokuthi uTendai Biti nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, uTendai Biti wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okutshisa khona kakhulu, okade kuveza okutshengisa ukuthi ilizwe leli ligcwele ini ubudlwangudlwangu, udlakela olwenziwa yini iZanu PF labo lamabutho asebenza leZanu PF. Ube sezakhuluma esingathi ngesikhiwa ku-sensitive. Bonani isizathu, otherwise akula enye into esingayikhangelela ukuthi indaba iZBC ithe ikhetha ukuthi kupho ukucitsha nje kusale kungasakhanyi signal, abantu bengezwa ukuthi uTendai Biti ufuna ukuthini.
Obese kuvezwa nguBiti uGumbo uthi bese kuchaya ububi obenziwa ngabezanu PF kumalunga amabandla aphikisayo loZulu jikelele. Ngemva kwalobu bufakazi obunikezwe nguBiti, uGumbo uthi kubeka ikhomishini le ebunzimeni.
Ukhomishini mina ngedwa nje ngokubona kwami bonani kutshengisa ukuthi ikhomishini leyi yona umnamagwa wateethe iyeza wayengakhalelanga, wayengazange ikhangele ama-disadvantages akhona angayenzakala ngekhomishini, ngoba anti yabona ukuthi yena wayeku-appointe nje ukuthi itshengisa umhlaba ukuthi sile new dispensation we're moving forward, but bonani kathesi sokuyi-elephant in his room ngenxa yokuthi sokuveza ini imfihlo zonke ezelizwe sezivezwa zitshengiswa ngaphi kumabonakude, zitshengiswa konke langaphi nakuma-social media ukuthi umhlaba wonke ube kwazi.
Bekusobala ukuba abasakhulayo bezanu PF yibo kade besebenzelana namapholisa ukutsho ukuba ngubani ovunyelwa ukungena phakathi lapho kade kunikezwa khona ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDC selisole kakhulu elithi ukuthunjwa kukaretired Lieutenant Colonel Elliot Peake ngesonto ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezaziwayo. Umnumzana Peake ubikwa wethula ugwalo oluveza ukuthi ibandla leZanu PF lilomlando ekudutshulweni kwabantu abayisithupha labanye abalimalayo mhlazi ku-1 kuNcwabakazi ngemva kokhetho lonyaka. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthi amapholisa azisiwe ngalolu daba njalo asadingisisa ngalo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu abika esethule lolu daba emthethwandaba ukuthi abambe ngamandla amapholisa ukuthi amdinge. Lanxa ibandla leMDC belisithi bekufanele afakaze lamuhla kukhomishini, ikhomishini le ikulandule lokho. Ukusenjalo, ibandla leMDC lithi lizatshengisela ngolwesine kuyona le iviki eHarare lisola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lenhlelo zikahulumende ezifana lemithelo ethile ezibangela ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Jacob Mafume ubikwa isithi ibandla lakhe selazise amapholisa ngaleli nyathelo. Ngemva kokutshengisela eHarare, amalunga eMDC akhangelelwe ukuya kwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Nkululeko Sibanda Isikhulumeli sikamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kufunekani kuzaphumela kakhulu kwandile ukuthi uPresident Nelson Chamisa angathi kwenza ulutho iningi labasekeli bakhe lando ukuphuma limlandele ngendlela ephakemeyo kakhulu. Ngakho-ke kubone ngani kuzaba into enhle kakhulu, njalo kuzaba umsebenzi. Hhayi ukuthi iy'nhlelo zangkhona zizahanjiswa kanjani, ngibone ngani kuzaba kuyinto ezabe iphuma kusiya langokuya kwesikhathi. Aso into esingahlala siyifake emphakathini. UPresident lebandla baza kukhipha ngesikhathi esifanele. Kodwa uzulu wonke weZimbabwe kumele azimiselele ukuthi angene kuhlelo lolu ukwenzela ukuthi silungise okudubayo ilizwe leZimbabwe kwezomkhonomi, ozokubusa kwelizwe, kwezelamalungelo abantu. Silungise leyo dube le silibona lokuthi abantu baphongubulawa nje ngendlela mahlayana bengelalutho oluviyawale.
Kulesi khathi lapha umnumzana Chamisa athe ukutshengisela lokhuyana okwedlulayo kwakungasomqondo omuhle, ubone ngani lokhu akusoze kwenze abanye bengabuyi?
Angiboni, ngoba abantu be-MDC abaqondeleyo kahle kahle bayakuzwisisa njalo bakunanzelela ngelimqoka ukuthi uPresident bekhuluma ngani kuleso sikhathi. Kawuzange babe lodubo lokwenza lokuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa bekhuluma ngani, njalo bavumelana layo ukuthi hhayi okunye okungabe kwenzakala lapha yikuthi kwaba khona abantu ababuya bangenela emhlanganweni wabantu be-MDC bedinga ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Kuyabe kuyikusola kuphela kumbe kuyabe kuyikunika la macebo?
Hhayi, vela amacebo uPresident Nelson Chamisa wanikile amaningi, sithi kathesi yena ule-CD 5-point plan etshengisa ukuthi usetshele iZANU-P F ukuthi lingenza izinto ngendlela enjelenjelenje. Sibone ngani umkhonomi ungasuka ube ngcono lempilo zikazulu kweZimbabwe zingalungiseka kube lobuzelo. Ngakho sesifike sabanika amaqhinga kuqala, sesizama ukuthi lapha sithi hayi bo, thithanike la maqhinga lingaze lingenza ukuthanda likhangele ukuthi lifaka izikazulu phambili.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, sixoxela esebhilithane. Kunjalo nje omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-MDC umkhokheli umnumzana Elias Mthuri uhlaselwe ngabebandla lakhe abangamalunga edale lephelamende lamuhla ngemva kokuyahlangana lomongameli Emerson Mnangagwa e-State House. Umthuri ongumkhokheli we-MDC kudale le-Senate uthi uhambe kuMnangagwa ngoba ubenxusiwe ndawonye lezinye iziphathamandla ze-Senate. Umthuri ubenguye yedwa ilunga le-MDC. Abamhlaseleyo emphakathini laba bagoqela umnumzana Mrisi Zwezayi lo mnumzana Charlton Wente, besithi ngokuya e-State House unanze uMnangagwa njengomongameli welizwe okuyikho okuphikiswa yi-MDC. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uMdzuri ubesiyadingani kakhulu ngemva kokududulwa lokuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa.
Ubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedis Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Kulandela umbiko oyethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa esazisa ngokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uyagula njalo kasenelisi ukuhamba, iningi likhulume okuningi ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi emhlanganweni werali labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF lapho agcizelele ukuthi uhulumende uzaqhubeka ngokunakekela umnumzana Mugabe. Sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Mugabe uphiwa inhlonipho efaneleyo na.
Abantu bayenza ama-mistakes, angithi, but at the end of the day I think umuntu ukufuza ahlonitshwe aphiwe indawo yakhe. So I angiboni anything wrong ngalokho-ke. ngibona ngani kwilinyathelo elihle even noma ekhaya abantu babe nomaba mhlawumbe oyisidakwa wayenza amaphutha amaningi wawona kodwa ekugcineni ubaba uze ukuthi anike indawo yakhe efana naleyo so I think it's a good thing if he's telling the truth umongameli ukunakagwa ukuthi bamgcine kakuhle kuyinto enhle I think
lanxa nje sake sezwa yena umnumzana Mgabe sithi kabamphathanga kuhle ubonikani lapho engabe wazilungiselela njengoba la isithi bamthathela umbuso ngokungekho emthethweni
wena lokhela kwenzakala ma uyukuthi ungabhekisisa kahle uzabona ukuthi waba ne-port election come together eyenzakala between the Mgabe family and the Mnangagwa government ungabheka ubona ubekhona kulokhu izeni ku-inauguration kamnangagwa one thing and then after that uGrace azafela kumama wakhe kwagidingisa ukamathini eyayihaywe yi-government ukuthi ethatha uGrace e-China so all this time I think kuna leyo nto ebisenzakala nje ukuthi belokhu bekhoza ama-gaps bacholelana mina I think uMgabe ngesikhathi kusavusa imsindo laphana ubesadijela ukuthi kule hope yokuthi i-government ingadliwa yi-MTC njengoba yena wayesekhanya sesupportele so kuvela sobani ukuthi waba nesikhathi lapho abezitshela khona ukuthi poshe bangabakhipha umnangakho but wasebona ekugcineni kuthi hhayi la sesidliwe la aye waseqalisa-ke ukuthi azame ukuvalikhe even I'm using those two examples yokuya kukabona umntanabo kuona garation kamnangagwa nale eframachini and I think uma wamlalela uGrace indlela akhuluma ngayo sepraise olaba omnangagwa after bemlethe eframachini wawuvela sobani ukuthi hhayi sokuvalwa i-gap and there have been divisions now kulokhu kuthiwa two-d-forty abo abasazwisisa nograce nabojonathan I think ayinale reason ukuthi ugrace ibekhanya befuna ukuvala i-gap between bona lomnangagwa
lo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye esejohannesburg kwele south africa Live talk lamhlanje sixoxa ngokwethulwe kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu namhla umkhokheli sikhangela lokukhulunywe ngumkhokheli we-MDC labanye asebephe ubufakazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla kwele Mexico le Melika zithi zizathonisa abazakwenza ubudlwangudlwangu emngceleni wamazwe amabili kulandela ukuxokozela okube khona ngemva kokuba abanye abakade betshengisela ngokuthula beqhamuke bazama ukungena kwele Melika ngodlame. Iziphathamandla zakwele Uganda ziqhubeke zidinga izidumbu zabantu abagalulileyo ngemva kokuba umkhumbi obuthwele abantu abazijabulelayo abalikhulu lamachumi amabili ukalule kulezi dumbo ezingamachumi amathathu lanye ezitholakeleyo. I-Studio 7 ibilomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Albert Ncube.
Uzulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe-media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF.
The main agenda that was there in the formation yephathi yagcina ithathi ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi. So from that time kwahle i-direction yelizwe yahle yalahleka.
Unkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, i-UDAS, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lomajale babona ngani into eze kwehlukanisa isizwe kodwa into ekhona kusekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwele Mpande isagamusi enqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ngaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa. Njalo futhi ayisikuthi devolution ngeyamaNdebele lamashona.
Osakhulayo unqobe izitha zitha oyenyandeni uDukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke. Kwasokuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family, one farm. Kube one mine, one family. Ayibona ukuthi imine yonke ibanjwe ifamily eyi-one. Kuye kwanjibe ngiyakondlovu, ndlovu, ndlovu, ndlovu. Yikho kuzasuka izinto ezinjengezevovu.
Umeya wedolobha leGwanda, umnumzana Justin Majale, ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations, siyekuxoxisana ukuthi sifuna imenjani. Asambeni kuma-civic organization, asambeni njengama-residents, basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla elibusayo leZANU-P F uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathesi elibusayo yinto elikhandeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulomhlangano ngolombhuqazo wegugrawundi, unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazo lo.
Okwenza singachazi, singahlaliseki, singahlalisani, asixoliswanga besingukxoliswa. Iplatform ukuthi sixoliswane, sixolelane, then we move forward.
Lo msakazo kanye labe media center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu kuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe. Njalo ngolesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zemithi ama-pharmacy siqhubekela phambili sithengisa imithi ngemali yakwelemelika lanxa uhulumende esithi bengaqhubeka besenza lokhu iyabathathela ama-license okusebenza. Abama-pharmacy bathi sebelobele incwadi yezikhalazo zabo ngenxa yenyathelo likahulumende ngoba lilakho kubangela ukuthi imithi isilele elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi e-Pharmaceutical Association of Zimbabwe ibhalele ikomiti yephalamende ekhangele ngezempilakahle icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kutshiya isikhundla sokukhokhela i-Pharmacy Association of Zimbabwe.
Igap eba khona, just fill the gap. That's our purpose. To fill the gap, kuphela eba khona xa imithi ingatholakala nguhulumente. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu izakazi ogogo abantu abangenazimali la. Imithi itholakale ezibhedlela xa isiphi yaswelakala ezibhedlela. Thina yikho sibe to fill in a small gap, but the majority of our population emayitholi imithi yakwakhe ezibhedlela. So sisebenza lohulumende vele ekuthini imuntu itholakale. Yisifiso sethu yikho sifuna ukuthi ubhalele iloku sincwadi ukuthi hayi sivumeleni sibuye lapha sizange ukubonisana ukuthi singathatha njani uhlelo udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
Ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni, uMpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide njalo eminye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Uyafika emezina uyadula khanye umuntu oseharare wayethatha isikhathi ngalanto efika emezina, ngathatha isikhathi ngalanto efika eFrancistown. Yes, lava baseduze is about 200 kilometers. Kungcono but it is very expensive. Uthi ukuhamba ukade uselo with me. Uyasenza i-14 carries. Ukuhamba uphinda. So kithi sibona ngwana uzabahlukuluza kakhulu abagulayo. Ukuthi bacine bethola imithi yabo. Funa imithi yabo itholakale ngakhonaba nothi kachana. Itholakala kwabeZimbabwe and ngento engephansi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhanyela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Nokubona kwambeko ukuthi abantu laba ngabe ba-addressa iproblem banokuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukutshaja ngaye-forex batshaje ngamabhoni. Into esizakuba yiproblem ikuthi abantu bazagula kade sibafi beswele ukuthi umuthi ngasekho ezibhedlela ngoba ama-pharmacies basebengasela forex yokuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala kobulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika njalo ilizwe livele alilamali.
Babathathela ama-lessons ukuthi ku-10 lelo ilokuzeni lokho amapiece la ama-drugs laba kodwa anti bakoda nge-forex so yikho bethengise ye-forex anti 1:1 yekela bengaze bebathathela ama-license bebengaze bethini vele yonke ama-drugs afuna i-forex cards nasila forex cards imfeta sila mali bond note leyazo mali le.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi vele ayihambelani lalokho okufuna ukwenzakala ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani, bethengise njani. Isikhathi lesi sesikuswa sizosifuna i-command economy, sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwazayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngemisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo ama-business bagcina besiba sebunzimeni. And kulesi sikhathi sikhangele ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini ngoba bagcina bengasatholi usizo, bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokhe singakhanyi la esiya khona. UZulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond kodwa yena engelayo le imali okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. Osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokho eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho. Kulomunye wesilisa wake waba kubutho obemele afakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.